So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando noka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe?
Indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe, mbona ngathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera uthi umfanekiso we-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo yenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isiza kusakazwa kule viki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhashi lezepolitiki inqabe kuzani uPF kuzayo ukuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurahundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale naye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba ne-solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi kanti babulawe lana abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lomsindo njengalokhu kade kucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le-EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Vutholezwe Nyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Migrant Workers Association in South Africa.
Ayi mina ngokubona kwami sisimbona ngathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban ePretoria eSandton bekunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa i-EFF. Njalo ngike ngahamba nje lapha etawuni ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kunye okuyitawuni nyana okuncane okubizwa kuthi Kempton Park bebevalile ama business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho e-South Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibona ngathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho e-South Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze bazi express bebonise mabe ngasuthi sekungezinto ezithile qhubekele phambili bengena estradeni kungela mpolisa o isocha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so yikho sekubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa ukuzalungela abeZimbabwe njalo nxa sesikhangela ke singathi ireaction ngesingisi kahulumende lebandla leANC baluphethe kuhle yini lolu daba
ngokubona kwami sisimbona ungathi indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi bale themba ukuthi uma le mangelinye ilanga kuzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma obe-accepta ukuthi indaba yokuhamba yindaba engaqondana nobani nobani ngelinye ilanga ama-South Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba aya kwamanye amazwe i-ANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo okubhikisha kwe-EFF akuzange kwabe yimpumelela mna ukubona kwami mbona ngathi hayi asiqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kwabe yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yikuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uCyril Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uCyril engayihlanga esikhundleni i-EFF ithe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasePhalaPhala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uCyril labo abadla naye so hayi bona ungathi ukuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu nge-politics noma nje lapha belwa democratically bengali physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana abutholezwe nyathi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg kwele Zimbabwe kwake kwaba lokutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tswangirai esakhokhela ibandla le-MTC kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar owe-Al Jazeera uthi umfanekiso wohlobo lwe-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuleviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 PM. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa labo somabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo e-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi umnankagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangelele ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabosomabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, batshontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuyebiwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelela ukuthi buvezwe, kuzancedise kuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezukuphikeka, izabe isisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu leNcube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende weZANU-PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yokuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amacebo aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba ababusayo losomabhizinisi abasebenza labo bale nkohlakalo badilize ilizwe ngecorruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangiboni ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho. Kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo, ikuvezele umhlaba wonke.
Ubonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexotshwa umsebenzi yini? Kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption, bale nkohlakalo, baza kwenziwani? Kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhashi lezepolitiki, inqabe kuZANU-PF, kuzayo ukuthi bakuyiphi faction, kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni. Siyafisa ukuthi kube njalo, kodwa akwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi, lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abalenkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice, njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo. Kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belo kwenza okuthile ngecorruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa, kusengenziwa lokho okuthiwa i-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi ukuthiwa akula bufakazi. Ngakho ke sisezabona sokusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho, ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, kuyikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalichumi lasithupha 16 lowesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye eCholocho ngamasotsha eGugurahundi siveze ukufuthelana kulokho kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo eCholocho emzini kankosazana Patricia Dlamini olingcwaba lalaba bantu emkhonyeni line eCholocho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esecholocho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust leibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamashumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka 1983 uthi ucela umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa azokhulumisana nalabo ngokubulawa kwabantu laba.
President sicela uduvo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke. Uma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba ne solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Sibuzani imibuzo asiphendule asitshele imbangela lento ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye owabulawelwa unina loyise yena ke uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. Idistant mina babedinga mina ngileli research ngasemsebenzini 23 imfendi battalion emtoku. Yimi oqala iami ibattalion yakudala yahlanganisa amaamu omathathu izana izipra izotiza front. Kodwa ngapha kwakudingwa mina but gata ngimangalele nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibheji likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe ingabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa ukuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle ikuthi ngabe uhulumende uyadeclare all day kwakho memorial hall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into yenzakalayo imbi wonke umuntu owayenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngeGugurawundi.
Into engifuna ukuyiletha ukuthi vele khona okokuqala udaba lolulizwa abadala luyakhulunywa emanyuzipepheni luyakhulunywa kumaradio ukuthi izinduna zihlangene lo-head of state zikhuluma udaba lweGugurawundi. So kwaphuma amaphepha amanye athile encane engazayo luwabonelile. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolu gwalo kulama views enu phakathi kwalolu gwalo ukuthi lina lithini ngoba lapha kunabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even oseCholocho oyedwa osekwabuza into yethu emaweteleni edrobheni lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlanga. Kodwa into engizalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalichiyegcekeza ngoba lesi yisedefining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga lezipra veterans trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi.
Nxa ubaba bebehlala sibengakazi basikhumbule angazi ukuthi kuyini imbangela ngoba sisilwa sasindawoni kutheni kanti. Ngithanda ukucela ukuthi zinduna zakithi liphakamise le flag lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe inkokheli zomdabu inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu amabandla okholo lezombusazwe iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isiga lesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. ibandla lezanu-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebhiliyoni 449 million dollars. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla lezanu-PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini, 99% babe namaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli salelibandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani basakazi ve-Studio 7, siyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi eZimbabwe yonke. Kathesi ungathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthiwa kule cholera ngaphi ngaphi. I-cholera yona le idalwe ngamanzi. Ungabuza umuntu oseHarare kathesi uyakutshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi. But abantu be-MRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodwa ongela amanzi. Khambe nanini kuhle lokhu kutshona lirobha abantu lithi yeka bavoteli i-MRP, bengavoteli i-MRP yonke into iyalunga. Likhuluma amanga nje. Ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi into yonke ibanjwe iZANU-PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama-elections sizolibuza kwampana koBulawayo. Selimsweleni ukhansila kodwa libhizi likhuluma nge-TCCC. Yekelani ukukhuluma nge-TCCC, liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi, yiyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ngazi uye-follows bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uhambe uye eHarare bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uye eMasvingo bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. But lina selithenza ungani kuthiwa iBulawayo yiyo yodwa efile. Uye eHarare kungcolile, yikho kule cholera kathesi. iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilongikhuluma nge-TCCC. Abantu beZimbabwe into abayifunayo ukukhipha iZANU-PF liphuzile vele ukukhuluma nge-TCCC, into okumele ibe yazi. That's why libona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu, but kusukume abantu abaningi kakhulu, abantu ngencwadi bezefuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele khiphe iZANU-PF. So lina into eliyikhulumayo lidlala ngesikhathi, khampena nini nje likhampene libandlaleni lihlukane lebandla le-TCCC.
Kustudio 7, Studio 7 linjani lonke basakazi bethu abahlelisethweni indaba ezimnandi, ukulibingelela ingade ngagcina ukulibingelela.
Mahlabe Zulu, sanibonani balaleli, kungena basakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelase-Plumtree uKhanyani Ncube. Ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kaMnangagwa nokuvakashela isonto leli lasekhezi. Khona ufike wabanika imali, wabanika nemotonyana ezimbili. Bakithi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna iy'moto and so forth. Laba bantu badlala ugame umacashelana. Into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe, kukho konke becreate amathuba emsebenzi and so forth. Kunalo mdlalo lo fenja-fenja lohlala abahamba bewudlala lapha benika abantu izimali lezimoto and so forth. Umdlalo lo masebehlule ile kuphatha izwe kabasarende kube iphasidayiza banikeze omunye umuntu azame naye kubonakala ukuthi uzophuma nani. Angibonge sihlobo zenkosi, amen kuleyo ndawo.
Amagumba amane omhlaba, njani kuphila lonke ku-Studio 7? Ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha. Ukhombisa ukungazweli abatwa bethu, ngoba ngabe azwele abatwa bethu ngamatisha aholisa imali, ngoba amatisha ayiwa wonke muntu udlula phambi ezandleni zikatisha. So labo bona ababusayo asibe kuthelwe umnotho kibo badlule basibadlula phasi kwatisha. So utisha mna yamangala ukuthi ugovernment ulwani lamatisha, ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu. Ngoba mayenganika amatisha kutsho le mfundo yabatabethu kayikho, ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle. Yikho bengala ndaba le ukuthi beholisa amatisha bebancinga ukuthi befundise bekhululekile. Hayi akhala kakhulu ehulumente yakhipha bona bayanikana izimali. Bona banika nezimali imali eziningi ama-user, kodwa amatisha beyalo ukubanika. Ubone ukuthi hayi igovernment yakithi, bakithi asizameni ukuvota sizikhulukhiphe igovernment le. Hayi igovernment le, hayi kubi lapho. Ngayi lazwelo
linjani Studio 7 linjani labasakazi linjani? Hayi okhuluma ngivungwenya ngithe Botswana lapha, ngithi lapha ngiyadubeka eBotswana, ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje angilamali. imali angina mali ukuthi ngibele ekhaya shwa hey kapho sona siyadubeka mana sikhoni asiboni imali so ngithi laba abafuna abafana sibili abafuna basaba abafana sikuthi abagarden boy lokuclean yard hayi ngiyakwanisa vele ngisemncane vele am 21 years ngifatheze vele hayi ngasebenza sibili ngasebenza sibili sanini cela insizi shua
kunjani basakazi lani balalela hayi siyazibongile sezibongile indaba siyazizwa indaba eziqiniso indaba zeqiniso ezingakhethi hlangothi indaba ezikhuluma hayi ibandla lezami obadala bami selidiniwa lihlale phansi kawundi hlalani phansi selidiniwe keli lokhu ukuthi phambili ngezami ukuthi abantu abavotele izanu vele engcwele bulala abantu angikwazi ukuthi abantu bakini eshurothi bakuphatha njani khona ngapho ma bekukhanyele ngezanu yakho le yawona abantu yabulala abantu usizi ma usuthi phambili ngezanu sizubuhlungu ma utshumayele zibandla lezanu thina emakhaya lapha silamanzi siyadubeka amanzi kule sakithi isibhorane esindaweni yaseSilwane sithwele nzima kuyafa akula sizo esikutholayo vele sihambe indawo enide kakhulu siyadinga amanzi inkomo khona ngikhulume siyadubeka kakhulu ogawula ba siyamangala wona umgwaqo silawo ufile umgwaqo babuya bethi bayalungisa betshontsha imali ngababona besithi bayalungisa umgwaqo kule mali abayitshontsha ogawula yikho kuphela baphila ngayo hayi siyabonga
salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabuli i-audio le ma engafundi siyacela kini basekeli be-ZANU PF elithi umnankagu yenza into ezwayo limtshele phela alungise le mgwaqo phela ma usuqathanisa imigwaqo yaseZimbabwe le-South Africa le-Botswana kulo mahluko angazi ukuthi wayi lina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka tshintshanini phela ne-president yenu liyenza okubonakalayo bheka umgwaqo osuka bobulawayo usiyenkaya ukuthi unjani akula mgwaqo hayi hayi bantu come on man
Studio 7 bomthi mina awu bantu izanu nasi sisixhasela kakhulu kwakithi kwenye indawo ngamaqana angalunganga hayi namuhle tshisi uze abantu nje asingayituphi kakhulu sithule sithi zisho ezingcwabele ebhokisini lonke ngilinxusa kanjalo bakhe thina lapho enkaye siyimele mpela ukuthi ma ibuya seyingcwabele ebhokisini asisoze siyekele noma futhi lina lingalishoni lihluphana layo ngithi thulani lithi zingathi lingizanu kade asezanu ngaphakathi ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu sibingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu ma iTripusila isiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba besiya ku-election hayi iyabonge kakhulu kodwa vele ke ma uyabumele iTripusila kulula lokuthi ukukhankasele iparty ukuthi uwine ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba khepha-ke abantu bezanu ukuthi noma besibizwa bethi bafuna ukuvotelwa obelief gawule ukuthi bona ma bekhankasa bawukhankasa bethi bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beyi-ZANU PF behlulwa ukonga imali iZimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke e-Afrika isaqathaniswa nabo-Britain o-British pound bayona yonke le nto beyi-ZANU bengakhuzani bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje ilizwe siphatheni kanje abantu so namhlanje ubelief gawule basithethi bona bafuna sibavotelele ukuthi bafuna beqale kuphi le mali ingasengaziwa lothi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngosmith kuze kuyimanje i-ZANU PF ayikho layo into ezasitshela yona kusukusela kwi-government yakhona kungumgabe sokuwumnakagwa ezilonke kuyi-ZANU ayikho into abangayenza bazobethatha izinduna ukuthi kuthiwa aziyokhankasela abantu ziphiwele zomoto lezo akula mntu lengqondo ongavotela i-ZANU ngoba vele ayikho into e-ZANU ezatshintsha kuleya lizwe from bed to west itribusima umntu etribusethi ngizogubha idamu lenzi lamanzi kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaligubha lelo damu ngoba liyakuyinto entsha into endala ngoba into ojabulisa ukugqoka iimbatata zakudala esokuthi ma uhamba ngazo uyahlatshwa langamefuthe buyela futhi uyolandazwa kahleni i-ZANU PF abantu be-ZANU ke simele kancane abasimele kancane i-TCC ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavumi ukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe amazimbabwe nakhathele kade sehle senyuka emazweni ayikho impilo yabo ngaphandle ukuthi bevusa ilizwe labo siyabonga kukhuluma ngosidumbu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp
ngapha eStudio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.